Aida mangali mina ubona kulabantu kule state ezingafika 19 ezisekela uDonald Trump. UDonald Trump ube umuntu lwano owaziyo ukusebenzisa ukwehlukanisa abantu, wakusebenzisa kuhle, wakuphatha kuhle. Yiko kambona ukuthi bangekele ukuthi bamsekele. Ngoba ungakhangela ukudabukana phakathi kwelizwe leli kukhulu kakhulu, ukuthi abanye basekela lokhu, abanye basekela lokhu. Wakuhlabela yena kakhulu ukuthi left, right, abaka left, abaka right, abaka left, abaka right, kuyangena ebantwini. Kanti ke ungamkhumbula esakhampena lapha ngo-2015-16, wakwakhuluma wathi mina ngingakudubula umuntu lapha estridini, e-Main Street. Abantu engenzakala, abantu baqhubeka belokhu bengisekela, baqakeza abantu baqakeza.
Khonokho ukuphikisa ukhetho okwenziwa ngumongameli Trump, ubona kuzaba lomthelela onjani kukhetho oluzayo?
Ye, lokhu njengoba sikhuluma ngokudabukana kwelizwe, ukwehlukana kwabantu, lokho esingathi thina i-division ekhona e-America, ibonakala ngathi ayizange ibe khona enjengayonale. Yikho-ke ungakhangela ama-votes, kuyakhanya ukuthi abantu behlukene kakhulu. Kulabantu esingathi laba bamhlophe, i-half-half, i-70 million abasekela uTrump, 70 million abasekela uBiden. Yikho-ke kuyakhanya ukuthi kuqamukene sibili kwathi khwa phakathi. Kuthe khonapho-ke ku-70-70 le kwase kuzevela abamnyama laba esingababiza sithi yi-swing vote, basebeswinga besiya kuBiden, baba yi-8 million. So-ke yibo laba baphushe uBiden ukuthi athathe lo mbuso. Kulabantu abaningi kakhulu sibili abasekela uTrump, abakhulumayo nale into yokuthi uthathelwe ama-votes, ngoba nxa ungakhangela i-70 million abantu abaningi kakhulu. So-ke kukhetho oluzayo kuzamela i-swing vote yona le eyabantu abamnyama ingaze yabuyela phansi, inikele ukubuyela phansi ukuthi bahlale bangayivota. Kuza kwenza ukuthi ilizwe lidabukane kakhulu kwedlula lokho ebikho khona. So yikho engikubonayo mina ukuthi kuza affecta kakhulu ukhetho oluzayo lokhu akwenzayo, ngoba kabasoze babuyekele ukukhuluma for the next 4 years. Babe belokhu sithi satshontshela ukhetho, satshontshela ukhetho. Njengakhona lokhu kuyabe kulokhu kulomkenke onalowo. So-ke ilizwe leli idemokhrasi yona leyo kuthiwa idemokhrasi, ambona ngathi ichayekile kakhulu, ichayekile kakhulu. Sizabona ukuthi kuzaphutsha kuthini ngombuso kaBiden.